ukukhondane labantu abaye bengene lapha e-UK ngendlela ezingaqondanga esingathi baye bengene bengadlulanga e-border okufanisa singa njengomzekeliso abantu abachapha besuka eZimbabwe besiya eSouth Africa bechapha uLimpopo bengadluli e-border kufanana lakho nokho ukuthi khona abantu abaye bengene lapha e-UK bengasebenzisanga i-border yibo abazahanjiswa eRwanda ma sebefike eRwanda kulapho abazaphephela khona kodwa bephephela e-UK ama-cases awaprocesswe yi-UK kodwa bengathola i-asylum bayahlala khona ngale eRwanda akutsho ukuthi bazabuya lapha e-UK umthetho lo nxa ngiwukhangele mina awubambi kakhulu abantu abavela kwamazwe anjengeZimbabwe ngoba abantu abavela eZimbabwe badlula e-border bafikela e-airport ngoba babe bebuye ngendiza mshini umthetho lo ubamba kakhulu abantu abavela kwamanye amazwe laba ababebuye ngemkhumbi ya yibo aba-affectwa kakhulu ngumthetho lo umthetho lo thina masi ukhangela hayi aso mthetho olungileyo ngumthetho olobandlululo phakathi njalo akuhambelani nge-international law ngumthetho omubi kakhulu mangiwukhangele mina
manje njengezizalwane zeZimbabwe libona ungani udaba lonalolu olokusiwa eRwanda luzaphatha njani izizalwane zeZimbabwe
udaba lokusiwa eRwanda aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe mazibuya lapha e-United Kingdom kumbe e-Europe zibuya ngendizamshina kutsho ukuthi zifikela e-airport vele kutsho ukuthi zingena ngendlela eqondileyo so aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe kodwa ke kungaba lalabo abantu izizalwane zeZimbabwe eziqala zingene kwamanye amazwe anjenge-Ireland zibekese zicapha from Ireland zisiza e-UK zingela ama-passport ye abantu abanjalo yes udaba lolu lungabaphatha ngoba ma sebefika lapha e-UK bafika bengabantu abangela ndlela yokutshengisa ukuthi bangena njani lapha e-UK ngoba bangangena e-Ireland bayafihla kumbe bayalahla ama passport abo babe sebengena lapha e-United Kingdom ya labo abanjalo ye kuzabahlupha bazaphatha ludaba lolo
linyathelo elingasetshenziswa kuhle na nxa singasakhangeli okubi ngalo
angiboni inyathelo lokusa abantu eRwanda kulinyathelo elingasetshenziswa kuhle ngoba linyathelo eliqondane labantu abangasiwo amakhiwa kutsho ukuthi linyathelo elikhetha abantu ngokuthi bavela ngapi okutsho ukuthi linyathelo elobandlululo